kukhanya ukungathi ngujikile obhanqa khona manje, especially kuma-swing states. Siyazi ukubana ama-election onke esekuyenzeka ka-president, ukuthi uze uwine kumele uwine ama-states la aphezulu la, iMichigan, Wisconsin, the Pennsylvania, and ama-states la ngama-swing states, ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku kuhamba abe avotele ama-Democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-Republican. So, okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris uloku mbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu, is within i-era deviation. So asazi ukuthi sizozala ngikomon mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu, ngoba iPennsylvania ikhanya ngathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hayi ngezinga elikhulu. So I think abantu baka Trump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back, ngoba uTrump laye wayiwina ngo-2016 ePennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hayi ama-polls atshengisa ukuthi ngujiki lobhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo, baba Moyo?
Abothi mame, okuyibona esibona bengathi udaba lwelu lo abortion, lama rights abo, amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sesibona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back, ngoba amanye ama-state sibona ukuthi asathatha la malungelo after umthetho ka-Roe v. Wade lwana wa-reverswa ngama-Republican, yi-Supreme Court egcwele ama-Republican afakwa ngu-Trump lapho. Okunye futhi esikukhangelelayo yikuthi kulama-Republicans for Kamala Harris sibona abantu abapreminent abafana lo Dick Cheney owayengu-vice president ka-George Bush, lo mntanakhe u-Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e-Congress e-representa ama-Republicans, uthi laye i-party yakhe yama-Republican ubona ungathi silahlekile ngokulandela u-Donald Trump. So ule influence la enkulu kakhulu sibona ebhizi encedisana lo Kamala, sesike sambona even kwamanye ama-rally kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.